bekuculwa ingoma abantu bekhumbula ngenjabulo yempilo eyaphilwa ngumuyi umfundisi Futhi iningi labo kungamakholwa akhonza ebandleni lakhe elizayoja abavele emagumbini amane elizwe lasebehlala kwamanye amazwe. Ekhuluma kulumbuthano uMongameli Mnangagwa uchaze uGuthi njengomuntu owayengasebenzela inkonzo yakhe kuphela kodwa esebenzela ukuvuselelwa komnotho welizwe okumele kube yisibonelo sokuthi abanye abafundisi balandele.
Ukuze siphumelele njengabantu kumele abantu baphakamise besuka ebuyangeni besiya ebusutheni. Inkonzo kumele zithumayele ukuvuselela umnotho kusukela ezindlini zethu.
Uthe imisebenzi yakhe efana lokuvula akwenza isibhedlela Sembuya Dorcas eHarare, iCollege yeZimbabwe Zeke Ugudi University Zegu lokunye kuyisibonelo esihle kakhulu. Uthe njalo kuyathokozisa ukuba uGudi waba ngomunye wabensundu bakuqala eZimbabwe ukusungula inkonzo esitholakala emazweni adlula ikhulu emhlabeni wonke jikelele. Okhulume emele ibandla lezayoja njalo osethethe isikhundla sikaGuthi umnumzana Joseph Guthi uthembise ukuthi bazaqhubeka ngomsebenzi awusungulayo njengenhlonipho kumbali yakhe.
Wayehlala esitshela ukuba inkonzo leyo ngikamlimo umlimi uye umnikazi walinkonzo.
Omunye wakade esembuthanweni lowu unkosikazi Noreen Chuma okhonza koBulawayo esithi wafunda okuningi ngemfundiso kaGuthi.
Ube ngumuntu oyesaba inkosi njalo olobuntu oqakathekisa wonke umuntu emthatha ngendlela ayiyo yona.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Linus Mkandla yena othi wafunda ukusebenzisa izandla zakhe hathi ukuthembela ebantwini.
Usiye emsebenzini kodwa kumele ube lokunye lakho okwenzayo ukuthi kukunikeza imali kwenzela ukuthi izinto kubalanse. Njengoba lekhathesi libona ukuthi lizala imanga kuhle wasebenzisa ukuthengisa athonga amathalenta.
UGuthi ubhubhe mhlaka 5 Ntulikazi esele minyaka elikhulu yokuzalwa. Uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe nguhulumende abemuli besithi uzabekwa loba nini kusukela kusasa endaweni engakaziswa. Inkonzo yezayoja yabeka amalanga angamachumi amathathu awokukhumbula imisebenzi yomkhokheli wayo. Ukuzaba lomthandazo wobusuku banamhlanje abantu bemkhumbula enkundleni ye-National Sports Stadium. Abanye abakade bekulumbuthano bagoqela umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, umlawuli wedayela ephalamende umnumzana Jacob Mudenda, amabandla okukhulu atshiyeneyo abagoqela besipostoli, umkhokheli webandla le-Family of God Folk umfundisi Andrew Taunashe, abamabandla aphikisayo abavangeli, abafundisi labakhonza ebandleni leli lozulu jikelele. Ngimele 27 Harare, ngumnondolozi Ndlovu.